Yeah, empeleni vele le mali isho khona ukuthi khona baza kuba balutshwane sibili abantu abazancintisa. Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates. Le iyinto enzima kakhulu njalo yenza ukuthi khona le administration eyokhetha ibe nzima kakhulu ngoba abantu babe balana yazi lezi nto. Labanye abantu bakhona umuntu pho ngivuka nje khona yena useyi-presidential candidate engelawo ngisho lama structures. So mina nxa ngibona mbonani imali le izakwenza ukuthi kube le investment civile labantu labo futhi bangayi kundaba ze politics ngoba bedinga imali. Yeah, ngoba kuzayenza ukuthi khona lawo bekwazi ukuthi kambe nxani luzi 20,000. Hayi, no yekela sibe le candidate eqondileyo sibili ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kuhle. Yeah, ngokubona kwami mina ikho engikubonayo njalo nje vele yikho kufanele futhi ukuthi khona vele babe balutshwane bona babantu ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kahle. Nxa kukhethwa kukhethwe ebantwini abathathu, kukhethwe ebantwini abahlanu nje kuphela. Yes, then lokubala amavoti kuzayenza ukuthi ube very efficient lama results la angabile confusion. Mina ikho kubona kwami lokho. Kodwa imali le iqondile sibili ukuthi ayibe nenge wenzela ukuthi khona kungabi mphongo ungena nje wonke umuntu athi uzokontesta engekho serious. So kathesi kwengkhona sizabona khona abantu aba very serious, uyabona lamabandla very serious, uyabona ngoba ukuthi khona ubuye uzothi ufuna ukukontesta kodwa ungelalutho nolalo lanxa vele sivotelwe ikuphela ubona lokuthi kathesi abasebenzi bona abantu ababekhethiwe babe lokho nje bezidlela imali holy imali every month abantu bangatholi lutho. So ke ngalokho mbonani mina kuzancedisa kakhulu. Ngiyabonga.